manje imali yakwamanye amazwe le bond note kuyasilela emabhanga abantu lokho beqhubeka belala kundwendwe zebhanga bedinga imali kuthi abanye abalayo bayithengisa emkambo yensitha esibhahile ezweni Imibiko yokuphenduka kwedola leZimbabwe yamukelwe ngemibono ehlukeneyo inengi lisithi mhlawumbe udubo lokusilela kwemali lungaphela Umnumzana Francis Mukonyori uthi akulula ukuthi ilizwe lizavuka kunyanga ezimbili ezilandelayo selinemali yalo
lokhu asonto elula nje ukuthi singaphongulala sivuke sesilakho lokhu kuzasithathela iminyaka maybe emithathu kusiya maybe 5 years or so depending ukuthi thina kanti vele siproducerani elizweni ukuthi kuphume kukanje kuthenga
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Arthur Chuma ngomunye owamukele ngenjabulo umqondo wedola leZimbabwe
lokhu kwesikufunayo kwele new currency yesiyifunayo vele lokhu kwama-bonders kufuni sesifuna our new dollar And uhulumende nxa esenza njalo hayi siyamtshayela ihlobo
umnumzana maqhawe nyathi esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi engxenye kungehlisa udubo lokusilela kwemali ezweni
ya ukuba le new currency ku-right maybe kungayehlisa inani lokuthi kube la malayini ebank yonke into ibe right singayibongela kakhulu ihulumende
ukhansila mzamo dube uthi ukusilela kwemali kuyadanisa
yes usilela kwe-cash mama kubuhlungu kakhulu sizwa ubuhlungu vela sokwazi ukuthi sibambe ngaphi sikhangele ngaphi esikukhangeleleyo mina personally ngibona ngathi uNkulunkulu nguye ngayenza intanto yakhe
osakhulayo uKhudzanayi Sringwani yena uphambana labanye ethi ngabe ilizwe licela ukusebenzisa irand lakwele South Africa ngoba okwamanje umnotho ezweni usami manzonzo
ngendlela engibona ngayo mbona as if ku-right ukuthi bejoin irand rather than ini izimdola ngoba izimdola at the moment asizwisisi ukuthi kuya ngapha
inkulumo kamphathi ntambo wezemali yamukelwe ngemibono ephikisanayo abantu bethi isifiso esihle loba nje silakho ukuhle sincindezelwe izigebenga ezithengisa imali emkambo yensitha ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu